Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 16 Mpalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter la kunye abantu ema social media kulombono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa lalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayethulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubonayo kubandla le-TPC kungathi yimvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti. Abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcina isihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kwaBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azethulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngobuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani. Abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siya ngaphi, sizahamba njani, ama-problems enhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapholisa aliwazisile njalo athini?
Amapholisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uthiwe phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labotenda ibithi babe bekhona yini?
Wonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TPC banxusiwe kulo mhlangano njalo ngomhlangano ovulekileyo esingathi ngesikho yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona. Ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi ngabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo. Ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale leParliament asuke edale.
Indaba yokuthi kuthatha impono yabantu kuyaphambili. Remember mne wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo ama side wonke angu-4 emhlabeni welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezishiyeneyo elizweni lonke jikelele. Abazaphenduka ke be reporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter bela kunye amanye ama social media kulo mbono oqhindileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku Twitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idatha babe ku Twitter. Impono yabo labo iqhakathekile. Le abanye abanye bebengekho kuma platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluza ukuthi impumelelo ukuthi abantu bezimbabwe kanye bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla leCCC. Kusenjalo enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Walshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana eX uNcube uthe sonke lesisikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Esikubonayo kubandla le-TPC ngathi yimvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto zisenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dadi likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusaza nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzobona umhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo jala ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano ukuthi lizongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership. Abambane labanye bathi abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa. Kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Walshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ubethule kwesikhathi eside uProfessor Walshman Ncube, kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TPC, ngoba kuvele kusukela kukhampeneni bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali. Kucatshanwa zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule. Khathesi sezowabhubuka wakhuluma and uyatsho nje okusitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto ngibakhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqinisa ziliqinisa. Yikho kuluhlupho khona phana ku-TPC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance, aziyo phathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo, bathi sebe ku-TPC uChamisa wabajikela wathi yena nguye yedwa upresident ngibe champion in chief njengokuzibiza kwakhe. Laba abanye ngabantukazana, akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwane. Kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana besiya phambili. Nxa bexabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabuka naphakathi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Icele lebandla le Mthwakaz Republic Party elikhokhelwa ngabagcinisihlalo wababili abathi uMnumzana Thembisani Mpofu loMnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square koBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe loMnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande Twalumba Twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisi zisiyenesiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakomthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina as Mthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo triple C ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa sokuyiproject abantu bayasitshela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezano PF aso bantu abarespecta inthethwa yielection kumbe impumela yeelection ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhomba ndlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla leMRP libe strong babe kwazi abantu bemathebelele ukuthi lokuphela ibandla elizaba khipha eGipita libasa eCanaan. Siza unpacka iway forward umkhomba ndlela rally yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela idemocracy kuchiyene ngoba umuntu olwela idemocracy ngumuntu o-independent thina asikakhululeki. So our main agenda ikuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokho okweZimbabwe lifana labantu abalwela amalungelo thina we are fighting for independence. So umkhomba ndlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelezini ukuthi bekhululeke ihuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi. Sesiphile emapholiseni. Emapholiseni sile almost 3 weeks siphile. Yirali esemthethweni. Yirali eyazakalayo lengatsha zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Yirali yaziwa ngama-CIO, yirali yaziwa ngamapolisa, yirali yaziwa layo ubaba lo wanotwa yamasori mnangakuya yazi. So isemthethweni siyabe sise Stanley Square but phakathi kwe-eholini yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka-21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock. Ngiyabo.
Lathi siyabonga Mnumzana Mdenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlela mshweshwe
Langlela nampawa fobembula
Langlela ntwandwe
Langlela
Langlela ntwandwe
Langlela
mshweshwe
Langlela
Ukuzemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontshale inkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni. Kude nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa. Indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba ke lawo amasela ebesetholake intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobunengi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa. Kula nto enhle kakhulu, abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya kachana ziyatshontshwa zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association ude kubunjwa kwale nhlanganiso sokwehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalaba abagamulayo bethwale sekuyisithebo. Kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani leliyana ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele kodwa ngathi kuyehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube lendlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Sakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa umfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabango.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga, ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi, ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso loyawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzane uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebe yakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi loBhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzane uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, mncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lombangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka, kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi, akulamuntu wakwahlekisa ngombuso, akulamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile, ngamahlaya, ngamakhathuni, lokho abathi isathaya, abathi isakhazim, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo ngegugu rawundi ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abashwele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? Baningi. Bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo? Baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed, bahlekisa ngoProphet Mohammed, bahlekisa ngoProphet bani bani, kufa abantu, kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikamnumzana uSengezo Shabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza, ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Hello ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngevike zayo sikhathi sinye kuhlelo lunye Ongakathesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha nangu umkhokheli waleli qembu eqoqa lo ntungameli inkomo we Studio 7
kama ngibethemba ngwenya ngokusebenza lenkayi kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lenkayi eForest ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lapho ngikhule khona ngokuswaye selokazi ngithanda kakhulu mamna Shona engena udlala endlini yonkulu kakhulu empilweni yami ukuze ufikela ngikhona namhlanje ngiyambonga njalo sozohlala njalo ngibonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azamthatha ngaso kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena la khona mina ngingumkhulu MTM Ngwenya Family Brothers sizolethulela idlaladi lethu elisha elinesihloko esithi sona bengizobuya le dlaladi bengahambi ngedwa belihlangene neqembu lendamu len Kings kanye nemalunga brothers kuliqembu eliphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014 namhlanje sizolethulela nje idlaladi lethu lesi-7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi yakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa akusinkinga le ningaxhumana nathi kulezi number 073 9400 617 ngokuhlala sise South Africa Johannesburg
ubajiyela waphamazi abalandeli
Eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basupporta ngesikhathi sisukela siqala kuze kwena namhlanje bangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisupporta njalo ngithi siqhubeke lisisupporta njalo ukuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi sina suka lapha nasilimazeka kakhulu ayikho into esiyitholayo njalo suka futhi singasenawo amandla okuthi sibuyele lenzele ezinye ingoma lijabule ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ubuyi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nani nize nizothenga ama-original siyabonga abalandeli bakithi
Siyabonga ntungameli hobesi phake udabu uhlelo amaculi bethu singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela umkhokheli webandla lesi-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally etshitungiza kusasa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.